abantwana behle abalali wena man abalali bafuna imali abalala sidonsa joyo hlala nabantwana bahle abalali wena man abalali bafuna imali abalala sidonsa joyo hlala nabantwana bahle abalali wena man abalali bafuna imali abalala sidonsa joyo hlala nabantwana bahle abalala wena man abalali bafuna imali abalala.
Abalala.